Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende weSouth Africa usolwa ngokukhetha ukuqinisa ubudlelwano leZimbabwe kulokuvikela izizalwane zalelo lizwe kulandelwa ukutshaywa kwentombazana yalelo lizwe okuthiwa kwenziwa ngunkosikazi Grace Mugabe. Amaphephandaba lemisakazo kahulumende azithulele ngecala eletheswa ngunkosikazi Grace Mugabe elokutshaya untombazana wakweleSouth Africa. Kungaba kwenzekalani? Kambe ubusuka engcwabeni kankosazana Shubayi Mahofa ngabantu kade bekhalaza ngokuba ukukhokhelwa ngumsekeli kamongameli umnumzana Phekezela Mpoko ungaba kusishoni. I-Studio 7 izalethulela udaba lokufiphala kwelanga isola eclipse okuzenzakala namuhla. Izakhamizi zesigaba seSADS sicela uhulumende ukuthi azitholise kungela mbadalo imithi kulabo abalezifo ezingathelelwanwayo ezifana le-diabetes njengalokho okwenziwa ngabaligciwane lengculaza. Ku-Live Talk lamhla sixoxa ngokuswelakala kwemithi yokwehlisa igciwane lengculaza emzimbeni. Thumelani imilayezelo yenu ku-WhatsApp kunombolo yethu ethi 001-202-465-0318 kumbe enkundleni yebulenjini yokuzilibazisa kukhasi lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama kumagagasi athi 909 AM, 4930-6065-15460 laku-13860 kHz ku-shortwave. Lingakhohlwa ukuthi ku-WhatsApp laku-Facebook ku-VOA Ndebele.